ngalwe unkulunkulu angeke kushintshe sesiyangibhadale lisithukuthuka angeke ngimiswe sithala bangani bamanga belimathunzi sekuyakhanya okokudalwe unkulunkulu angeke kushintshe sesiyangibhadale lisithukuthula angeke ngimiswe senyine mali ngeke ngisalamba umsebenzi wami siyabhadala.